Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Suka ke thina sokuntamba amasiya reporter ke emapoliseni. Kesifika ke emapoliseni ke amapolisa lawa athi hayi hamba nini lenjani liyedinga ukuqala lizathi kusasa uma lingambonanga. Libe selisitshela ke ukuthi umntwana alimboni lanamhlanje.
Iningi ebambathi emangweni weplumtree lokhu lidinga umfanyana oleminyaka eyisithupha oqanjelwe kwabanye abantwana bevela esikolo izolo ngumuntu ongaziwayo.
I-document le singabenefita kilo kuphela nxathi nasingasukuma eziyoung people singazi ukuthi lo muntu wezanupf lo ngemdlisi isithi lo ngwangathi ungabhongethethile. If you are united as young people and stand up sikhulume labantu labo kumele bayimplemente this document then you can benefit yourself for 5 years ngoba i-document le is there for 5 years.
Intsha yakobulawayo ithi ayilalo ithemba lokuthi uhlelo lwezimasethu lulakho ukuvuselela amankampani akobulawayo abasakhulayo bathole imisebenzi. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai seliphume lesinqumo sokuthi lenze umhlangano we-Congress wesiphangiphangi kukhethwe inkokheli entsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi ebambathi emangweni weplumtree litshone libhudula ndawona yonke lidinga umfanyana oleminyaka eyisithupha oqanjelwe kwabanye abantwana bevela esikolo izolo ngumuntu ongaziwayo. Abemuli kaThumelo Ndlovu yena oqhuba izifundo zikagrade 1 ebambathi primary school bathi bamdinge yonke indawo lamuhla isimanga kwaba yikuthi bathole izicathulo zakhe duzane lomfula uMayitengwe. Bathi uThumelo uthethwe ngumuntu wesifazana omkhuphe kwabanye abantwana besikolo ngokumhuga ngesiwiji esithi uyisihlobo sakhe. Amapholisa ebambathi aphakathi kokukhangelisisa lolu daba. Isikhulumeli semuli kaThumelo unkosikazi Maria Ndlovu uthe baphatheke kubi ngesehlakalo lesi njalo uthi bacela olomntanabo amlethe ephila. Ukhulume lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ngokwenzakeleyo izolo.
Ye umntwana uphume ekuseni esiya esikolo. Kuthe umntwana esesesikolo bathe sebephumile ngabo 12 umntwana wafika laphana e-10 yembimba wasehlangana lomunye umama ogqoke ibhrugwe egqoke lewigi lamadimazi ethi amaspesi lamaglavu ezandleni wasebiza lowo mntwana ukuthi Thumelo buya ngapha wambiza ngegama Thumelo buya ngapha ngingusisi wakho umama kwende ngiyamazi ngike ngahlala laye eGoli. Umntwana wasehamba ke kuye wasethi ke mqhubela ke iswidzi nansi iswidzi le 3 rand ngicela ke ungiphelekezele ke kohingwe ke sihambe sonke. Umntwana sembuza ukuthi kohingwe siyayenza nathi hayi siyajika sonke ungawari usisi wakho sihamba sonke ngaphi kohingwe. Wasesuka ke engumntwana ke ohambayo ke kusukisela khona lapho umntwana saphindanga futhi sanjani sambona. Sasesisuka ke thina sokuntamba amasiya reporter ke emapholiseni. Kesifika ke emapholiseni ke amapholisa lawa athi hayi hamba nini lenjani liyedinga ukuqala lizathi kusasa uma lingambonanga. Libe selisitshela ke ukuthi umntwana alimboni lanamhlanje. Sasesivuke ekuseni ke sisiyabatshela ke ukuthi umntwana akabonakali lanamuhla. Yikho ke namuhla sithe singamboni ke sekufika amafoni avele eGoli ukuthi labo bakhe babhodabhoda labo ezinyangeni babhodabhoda ebaprofitini basebatshela ukuthi hayi umumu uzwakalela emntwaneni lohlala phambi komuzi. Yikho ke sebesuka ke besiyathatha lowo mntwana ke kathesi nje kwamanje sesebhoda nje singazi ukuthi kungabe kunguye kumbe ayisuye namanje. So nje sesilindelwe ukuthi sizwe nje but izicathulo zomntwana zona zitholakale emfuleni.
Zitholakale emfuleni engaba ethwelwe ngumfula yini?
Hayi ukhanya umntwana izicathulo lezo bazikhumulile bazijikele emfuleni bathatha umntwana bahamba layo khanya engumntwana oyeqileyo wanjani waya eBotswana.
UZulu ungamtshela wapha amazwi mama emizameni yenu yokuthi aliphathise ukuze lithole umntwana?
Hayi thina sesikucela ukuthi lapho nje abantu abangambona lowo mntwana cause usuke egqoke ama-informa esikolo bengamana basize njalo bengana besicontacte kuyena le inamba.
Ungaqhubekela phambili ubaphi inombolo zakho?
7489-7703 ngiphinde njalo 7489-7703 noma kuleyi 7365-1934 ngiphinde njalo esibili 7365-1934.
Unkosikazi Maria Ndlovu isikhulumeli semuli yomfanyana oleminyaka eyisithupha uThumelo Ndlovu othunjwe ngumuntu ongaziwayo izolo evela isikolo seBambathi Primary School emangweni wePlumtree.